Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani solukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 13 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela kukhetho lweZambia lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha ukuzama ukucilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithi eneyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolly D Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga.
Ummeli weLupane East edalele eParliament Mnumzana Mbongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basemizini ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezithiyeneyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamuke udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukucilibezela kukhetho. Uhulumende ubikwa ecithe amagagasi obulembu be-internet kungasela WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasiteli bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolly D Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya owayekhona. Labo abafuna asuswe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalane salelo lizwe lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Samukeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC. Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukujwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi lobudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iye iphele my ANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yikansila akasikho ukuthi uvele esithubeni nje waba umeya ube vele engukansila so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo sokumele ikhangele so i-ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu luyophetha kanjani ngokuma iqini ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka
sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho izizalwane zeSouth Africa kubulawa abantu abaningi abavela phandle kumi njani kulezi nsuku
I think ngenxa yama lockdown ezinye izinto ade zingenzakala angeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza sike sezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke hayi into ikuthule okwamanje kodwa ke iqiniso likhona ukuthi njengoba siyake sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo and leyo gap inkulu kakhulu ngokunjalo i-unemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho weSouth Africa nayo uyantenga ntenga okwamanje lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune competition for ama-resources as long as there is going to be competition yama-resources ne-society i-based ngama-classes ukuthi kulaba nothileyo kulaba swelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila sengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka ingakho engathola amathubu kudluzwa umuntu waphandle ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama-resources awekho shedi ngimena ikhwali okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi kuwo wonke umuntu so leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo sewungacishwa kancane kodwa ke kuyophinda ulumathe futhi so sethemba nje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezu kwenzondo
umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamathumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo kuthi abangamakhulu ayisithoba minombili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabaningi abangamathumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamathumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo pane East edalele parliament umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enquba kukhetho luka 2018 ekubandla lezanu PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu umnumzana Dube oyekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokunqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezibalisa iLake Alice Lupanda Ndimimbili leLusulu asizweni exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwa libandla lakhe kulesi sigaba
ngathi lokho kuqale ukuba lockdown le yakathesa into yenza leyo sihambile ke phambili lengatha ezijineyo zikahulumende okubalisela khona abomthetho labezempila kahle sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 le bahamba bebefundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani then secondly sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine lapho wavaccinatewa khona abantu inamba yakhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngokuningi besiyahlatshwa sagida kakhulu ama-wards la angela ama-clinics sihambile elake alice wawule namba enhle lupanda east and west inamba yayinhle ipupu ndimimbizi lelusuku abantu babebuye ngokuningi kakhulu
ngathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi i-COVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basebunzimeni sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezithiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinesi abantu ahambe kulabanye abantu abangakakuthathi serious okinto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezigqokela imaski yakhe evale isilevu lenkamo okungani yikho okuphefumulayo engavalanga umlomo lamakhala uthi yathi ngakolunye isangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena ehlobo kodwa olalonga ehamba nje esebantwini uyabengela amamaski so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngokwethu sizomunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshela ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi kanjani balandela amalokhu zeni nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious okinto lokhu ukuthi sokukhona kuyabulaza
ubengomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbe i-COVID hhayi sibisele okuningi emuva
akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibili ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sile-regression eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokhu iqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 108 hectares elinyiweyo ewit elupane from disgrace kule ruma center pivot everything under the minister of agriculture siphelile iza benefita i-community yegwamba wat impofu village okutho ukuthi i-community zabenefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi kukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from disgrace sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbala nje sibuye sizovula ngumongameli welizwe
ungathi ibandla le-ZANU-PF lokhu lilosekelo yini oluningikhona ngakho elupane east njalo liqhuba njani iy'nhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi kungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo la maseza esasilabo kathesi kulo mehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abatsha kakhulu ema-Tabeleland besibe asemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla le-ZANU-PF esigabeni sema-Tabeleland
ngezithilo esezikhona ema-Tabeleland kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hayi indlela yileyo ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation zakwenzakala kathesi okunomehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kulesi future lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbongeni Dube ngummeli welupane east edalele ephalamende engowebandla le-ZANU-PF ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-studio 7 eselupane
lo umsakazo we-studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphepha indaba lechronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili awe COVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana nabantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Kuthanda ukubanzinyana lana, kuthanda ukubanzinyana kulobaba lana othina akungagcinile naphakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abathetheneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwa abantu abantwana besikoleni namathuba anikezwa abantwana besintwini alingani. Akekho umuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke sikhangele konke lokho singabantu besindebeleni. Ma ukhuluma ngento uqala uyibheke. Okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane. Usebonile okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani. So thina kufanele simlandeleni. Kufanele simchaseni umqondisi. Sihlukane nento zesihloneni. Sihlukane no MGP. Sihlukane nabo zani. Ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo. If befuna ukuthi ngabe isindawonye. Asinikezwe amathuba afanayo. Uma ngithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo ngoba manje asawadinga lawo mathuba, into esidingeka ukuthi kuqunyelwane. Ngiyabonga.
Nelibingelele lonke basakazi beStudio 7 sinjani, sibonga umsebenzi omuhle esenzela wona. Mina namhla ngumama ngifuna ukukhuluma ngomonzura lo uThokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisa nani. Kuthiwa umphakathi awababona ukuthi lanxa kungathiwa baphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election. Yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa abangupresident ukuthi engafuna indoda yomuntu ehamba ehlala khona ngenkathi ayithathe indoda ibenyani. Umbonzula lo mbuso wakhe uyabe ungukahike. Uwaye befuna ukuthi lapho abangawenanga khona bathatha amakeleke besikotshi ama-members ka-alliance. Behlule ukuthi bazivotele bakhonteste bawine labo bafaka baba abantu bayayangisa shemelizweni bayayangisa. Nxa bathiwa bakwazi bayayangisa elizweni bekuthiwa bayayangisa la.
Linjani mahlale zulu. Siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela secret ezifaka bhadla yonke into yonke imfihlo ngapha ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngize endabeni nje lokho kwePoland, Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngihluleka ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni wayesithi within 90 days within 130 days uyabe seqedile konke, uyabe selungisile wonke umnotho. But khangela kathesi imali zona leza kade Poland ubhadala abantu izita angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara. Kanti uthi education is for free ngesikhathi bekampena kwaphana. Even ungakhangela entweni zabo nxa kumaarrangements wona laba arrenjayo isikhoko kuthiwa mahara. But what is meaning ukuthi ungathengile ukuze isita imota lokho sosegcekeni ukuthi hayi basebenza bonke nokunye okungamaphathi okuphansi khonoku ngaphandle kwekuzeni kwe-MTC Alliance. Usekuqineni sisekuqineni izandla asihlakaniphenini khona lapha eZimbabwe. Ngiyabonga ngundlovu okhuluma esigojini.
Sanibonani Studio 7 sanibonani linjani bakithi. Hayi thina siyaphila thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo Linje Nkomo bakithi. Sengifaka amameseji angazi ukuthi mangakhi yuro ayi 4 mayi 5 angazi kodwa angiwazwa ayibalwa angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano kangikhulumi ngomunye ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. Ngathumela imessage ngathi bona mina ngicela imessage yakho na ibalwe. Ikhuluma ngomgwaqo, umgwaqo indlela yase-Bedbridge. Indlela yase-Bedbridge eya kokulawayo. Ifile bakithi. Ifile, ifile ukufa, fafa. Imota ziyadabuka amathaya zikwenze njani kodwa i-Bedbridge yenza imali. Ile ma toll gate. Kati imali yakhona yonke iyanga. So sicela impendulo.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Bingelela konke leziphatha amandla zika Studio 7. Ngokucela lo Tungameli Nkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezeZimbabwe. Ngithanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni ye-coronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe. Ukwenzela ukuthi umongameli u-Emmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo olekhadi. Kuhle kakhulu lokho, sikwazi ukuvota lathi. Njalo futhi ma uhlabile ungayekeli ukugqoka imaski ukuthi uhlatshiwe ijekiseni, uhlale ugqokile imaski. Mina ngingu-Roward Mpala ngisuka eNyathi. Ngiyabonga balaleli. Kuzobalalaka kwalengqondo sesisoveti laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe kakukho lokho, akusoke kwafa kwayenzakala, into engekhoyo leyo. Ngiyabonga balaleli, ngilitshiya khonapho. Ngicela malithumela ama-records enu lingathethisi.
Ngiyanibingelela basakazi bakaStudio 7 i-America yonke ehlangana nezimo. Ngiyanibingelela ngenhlonipho ngingukholeni okhulumayo esigodini saseGwanda. Ya, ngiyezwa uhulumeni uthi bazophanda bazonikeza ubaba uMnangagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho. Hayi, angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho. Okay, ngidlule lapho. Ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLovegeyi inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi. Ngiyakubongela lokho, kuyinto enhle leyo, kuyinto enhle. Ngibe sengicela-ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLovegeyi basibeke laphana kaBulawayo sisibone. Siyasibona lana kuGoogle, masigugula siyambona, kodwa-ke no, sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwaBulawayo. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Njani ukuphila kuStudio 7? Gama lami mina nguMr. Hit Wrong Things. Ngihlala eJerusalema, ichechi engiyisontayo, Israel Light.
Studio 7 njani? Ngiyamelela mina ngijaha ohlala lapha kwaBulawayo, isimfuso lapha ngesinyeidoaibhama. Sithibutha libona ngani ngasixhasa shuwa. Ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane, kube kungani kuyazuziswana ngoba yeyi kunzima la.
Amavuko ama-journalist akithi, mthokazi omuhle lonke bantu bakithi abathandekayo, Ntungameli Nkomo, Gibbs Dube, Sithandekile Mhlanga, Ezra Chisa, lonke nje Mandlona, Stensi yakho nangapho kobulawayo. Ngabe linjani ithemba liphikile? Hayi, siyalithanda kakhulu. Muhle umsebenzi oluyenza, hlala lisinika indaba malanga wonke. Modkai Ndlovu lo okhuluma usebuTswana kwaitsherania. Manje lapho nganasabambi kahle into la. Uma singani sikhulume ngendlela esuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphile saso. Sidlela imnotho siyenzwani lapha lalapho. Ngani kuthiwa sikhuluma wrong ngendawo zakithi, abantu besidlela imnotho lithi hayi, lapho kuke kulungiswe lapho. Sibe free naphi kathi? Lasemoyeni singabi free. Awu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukusayinwa komthetho ukwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezithiyeneyo. Lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu oluvunyelwane uMongameli Biden lama Republican. Mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono, ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama bridge, sometimes uku upgrade nje infrastructure ezindaweni ezithiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu nofuna ukusebenza, imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokhu izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza, kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga, so kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane ze-America, ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze kuthiwa imisebenzi khona, nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa ukuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha engihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhathwa, kodwa umje omunye umuntu olokusindika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuke kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertini ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi, but kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kufuze kumncede ngalokho, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala belokhu benjalo. Kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings, kumbe ama-bridge, kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa.
Siyabona njalo ukubana uMongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle, kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela,
ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane nempilo yakhe. I-Congress le-Senate, nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha yikuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha ukudla ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bafuna, ukuhola imiholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lose-Senate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabiseli izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifuna uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Kwezemidlalo, owake waba umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders u-Ernest Mapepa Sibanda, yena ubhubhe ngolwesibili, ubikwa ezangcwatshelwa kobulawayo kusasa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo. Ibandla le-MDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, Zulu kandaba, labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane, khalalani thina abe-MDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhala lani esithi uMapepa ethi indoda emadodeni edlala umdlalo wazo wafika endaweni zonke zomhlaba, umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora, esocializer labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona ithimu yelizwe lonke iHighlander iBoss. Ngalokho sithi kalale ngokuthula, abakodawo oJamela ovodloza sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu. Kungani inkosi ingalipha ukuthula? Ngithemba ngoba ujaha uMapepa uCharles sebenzile. Kungani elale ngokuthula? Size sihlangane lapho esizahlangana khona.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kuqhamuke udlakela kukhetho lwe-Zambia lapho ubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukucilibezela kukhetho. Inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso wokuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibanani lo ntungameli ngomo ngeviki ezayo. Libe lempelasonto elithukela. Lingasilalela ku-www.voaindebele.com. Likhumbulele ukugqoka ama-mask nokuqhelelana ligezele izandla.